uLuka isahluko sechumi lesithupha. Wasekhuluma labafundi bakhe esithi,
kwakukhona umuntu onothileyo owayelomphathi owamangalelwa kuye ngokuthi uchitha impahla yakhe. Wambiza wathi kuye, kuyini lokhu engikuzwayo ngawe na? Landisa ngobuphathi bakho, ngoba ungebe usaba ngumphathi. Umphathi wanakana lokhu wathi, ngizakwenza njani lokhu inkosi yami isingamuka ubuphathi bami na? Kangilamandla okulima, ngilenhloni zokuba ngiphanze. Ngiyakwazi engiza kukwenza ukuze abantu bangamukele endlini zabo nxa sengikhutshiwe ebuphathini. Ngakho wasebabiza ngamunye ababele milando enkosini yakhe. Wathi kowokuqala, ulomlando ongakanani enkosini yami na? Wathi, amagogoko amagcobo angamakhulu amabili. Wasesithi kuye, thatha incwadi yakho ubhale masinyane ikhulu. Wathi kowesibili, wenake ulomlando ongakanani na? Wathi, amasaka amabele angamakhulu amathathu. Wathi kuye, thatha incwadi yakho ubhale amakhulu amabili. Inkosi yambabaza umphathi ongalunganga ngokuthi wenze ukuhlakanipha. Ngoba abantwana balesi sikhathi bahlakaniphile esizukulwaneni sabo kulabantwana bokukhanya. Lami ngithi kini, zenzeleni lina abangane ngenotho engalunganga ukuze kuthi nxa isiphelile balamukele ezindlini ezingaphelile. Othembekileyo kokuncinyane uthembekile lakokukhulu. Lo ongathembekanga kokuncinyane kathembekanga lakokukhulu. Ngakho-ke uba lingathembekanga enothweni engalunganga, ngubani oza kuliphathisa inotho eqotho na? Futhi uba lingathembekanga kokomunye, ngubani oza kulinika okungokwenu na? Kayikho inceku engakhonza amakhosi amabili, ngoba iza kuzonda enye ithande enye, ingabe ibambelele kwenye idelele enye. Lingekhonze uNkulunkulu lenotho.
AbaFarisi ababethanda imali bakuzwa konke lokhu bamklolodela, kodwa wathi kibo,
lina lingabazitshaya abalungileyo emehlweni abantu, kodwa uNkulunkulu uyazazi inhliziyo zenu, ngoba lokho okuphakemeyo phakathi kwabantu kuyisinengiso emehlweni kaNkulunkulu. Umlayo labaprofeti kwakukhona kwaze kwafika uJohane. Kusukela kuleso sikhathi ivangeli lombuso kaNkulunkulu liyachunyayela, wonke umuntu uyafohlela kuwo. Kodwa kulula ukuba kudlule izulu lomhlaba kulokuba kudlule icatshana elilodwa lomlayo. Ilo nalo olahla umkakhe athathe omunye uyafeba, lothatha umfazi olahlo indoda uyafeba. Kwakukhona umuntu othile onothileyo owayegqoka eziyibubende lamalembu amahle, esidla okumnandi insuku zonke. Kwakukhona futhi umuntu ongumnyanga othiwa nguLazaro, owayebekiwe esangweni lakhe egcwele izilonda. Wafisa ukudla imvuthuluka ewayo etafuleni yesinodi, futhi lezinja zazisiza zimkhothe izilonda. Wasesifa ongumnyanga, izithunywa zamthalela esifubeni sika-Abrahamu, lesinodi laso safa sambelwa. Sesisendaweni yabafileyo saphakamisa amehlo aso. Sisebuhlungwini sabona u-Abrahama ekhatshana loLazaro esesifubeni sakhe. Samemeza sathi, Baba Abrahama, ngihawukela, uthume uLazaro acwilise umuno wakhe emanzini apholise ulimi lwami, ngoba ngiyahlupheka kakhulu kuleli langa. Kodwa u-Abrahama wathi, ndodana, khumbula ukuthi wamukela okuhle kwakho ekusileni kwakho. ULazaro ngokunjalo wamukela okubi, kodwa kathesi uyathokoziswa lapho wena uyahlupheka. Langaphandle kwakho konke lokhu, kubekiwe phakathi kwethu lani igebe elikhulu, ukuze kuthi abalapha abafuna ukusuka beze ngakini bangekwenze, laba ngapho bangewelele ngakithi. Sasesithi, njalo ngiyakuncenga baba ukuba umthumele endlini kababa, ngoba ngilabafowethu abahlanu ukuze abaxwayise, funa labo benze kulindawo yokuhlupheka. Kodwa u-Abrahama wathi, balo Mose labaprofeti kabezwe bona. Sona sathi, athi baba Abrahama, kodwa uba kusuka omunye kwabafileyo aye kibo, baza kuphenduka. Wathi kuso, uba bengalaleli uMose labaprofeti bangeke bavume loba kuvuka omunye kwabafileyo.